Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuNhlolanja 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bambonile ukuthi ubekhuluma ngapha liluma liphozisa ukhuluma ngapha kodwa lokho akukhulumileyo angakwenza.
Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezafakelwa inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries.
Kungasebenza kungekele ukusebenza ngoba ke abantu beZimbabwe inenye ubuhlungu ukuthi bangade badakwe nguthamisa bamthanda abanye abaningi. Kodwa ke akuhlali kunjalo, abanye bazoqala ukubona.
Umeya wedolobha lakobulawayo uMnumzana David Coulthard uthi kasoze achiye isikhundla sakhe sokukhokhela leli dolobho ngokuphuma kubandla le-TCC ngoba abantu besithi aqhubeke ngomsebenzi awenzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezethulela inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries. Izijeziso lezi zizaqhubekela phambili kuze kufike mhla ka-20 Nhlolanja 2025. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuthiwa wehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo nyakenye, njalo lokhu esephula ilungelo loluntu. Mongameli Mnangagwa wathi ehluthu namandla ngomnyaka ka-2017 wethembisa ukulungisisa ubudlelwano lamazwe angentshonalanga agoqela iMelika lakwinhlanganiso ye-European Union. UMnumzana George Charamba isikhulumeli sikaMnangagwa exoxa le-Studio 7 kusikhathana esedluleyo wathi nxa iMelika le-EU singafuni ukudlelana leZimbabwe bazadinga abanye abangane abakudlelana labo. Lokhu kwakhulunywa njalo isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Chris Mutswangwa. Umphathintambo obona ukudlelana lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shava utshele iStudio 7 ukuthi ube ngekho emsebenzini, ngakho-ke kuyenelisa ukukhuluma ngodaba lolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazwe njalo ngunobhala jikelele we-Freedom Alliance.
Khona kufanele ukuthi kube yinto engaphathisa, kodwa-ke ngendlela yokuthi impi yona leyo iyabe ingekho, abantu ukuvinjwa kwabo kuba yinto elula ngoba futhi ayisibo bantu abazabe kumbe belwisana layo uhulumeni. Ngaleyo ndlela kusuke kube ngathi usizo lwakhona luncinyane. Okuba kuhle kodwa yikuthi umbiko ufike kuhulumende ukuthi ubonakale nguhulumende ongaqondanga, ongenzi izinto ngendlela eqondileyo, njalo ongavunyelwa ukuthi aye embuthanweni yalaba benza kahle.
Umongameli uMnangagwa ngesikhathi engena okwakuqala 2017 esithi yena ufuna ukuthuthukisa ubudlelwano lamanye amazwe ikakhulu abe-EU leMelika. Nxa sikhangela izijeziso lwezi, kutshoni ngobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-EU?
Ye, lokhu kutshengisa ukuthi lokhu sisese kusikhathi sikaMgabe. Bambonile ukuthi ubekhuluma ngapha liluma liphozisa ukhuluma ngapha kodwa lokho akukhulumileyo angakwenza. Waye izithembiso zakhe abantu abaningi basebezikholiwe, kodwa-ke nxa umuntu sethembisile sokumelela ukuthi kenze, lapho-ke wehlulekile, kumtshaye kwamlahla phansi okuyinto kwakhona. So kuya kungumbiko wokuthi akutshintsha ngalutho, lokho kufanana nangesikhathi sikaMgabe. Lokho abakubiza bathi new dispensation akukho, kuyisihlahla nje sigqokiswe kwaba ngathi ngumuntu, kanti hayi ngokokwethu sinyoni kuphela.
IZimbabwe yona iqhubekela phambili sithi inotho ayiqhubi kuhle ngenxa yezijeziso ezifana lalezi, kodwa i-EU yona ithi izijeziso lezi aziphazamisi inotho kumbe umuntu nje oseZimbabwe. Lina lokhu likubona njani?
Ye, kulokhu nje kungumnindwa uyabona ukuthi lokho is just was a note okungathiwa ngama sanctions so kuyinto esitholakele esingathi ngezingisi scapegoat oso kuphethe ukuthi kuzasolwa khona kuthiwe yikho okwenze lokho umuntu ongenzi kahle izinto emzini wakhe afuna ukuthi kube sokuthi hayi abathakathi yibo abenzi ukuthi singaphumeleli kodwa yena kunguye oyabe vele nguye umthakathi wakhona oyabe emkhulu yikho khona lokho esikubona kusenzakala khonapho iZimbabwe izijezo zenotho ungayikhangela siyibone 1980 iqala ukwehla umnotho kwaze wayaphuma umgabe waze wazihlela lanamhla lokho kuyinto efana nayo iziqanjelwa amanga izijezo zenotho ngabe zingumuntu bezizasukuma ke ziye babuza nangale harazi ukuthi lokho elithi ngikwenzile ngikwenze nginga ngoba kuyinto nje engekho
lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela zombusazwe njalo engunobhala we Freedom Alliance ekhuluma le Studio 7 ekwele South Africa. Umeya wedolobha lakobulawayo umnumzana David Coulthard uthi kasoze achiye isikhundla sakhe sokukhokhela leli dolobho ngokuphuma kubandla le-TCC ngoba abantu besithi aqhubeke ngomsebenzi awenzayo njalo wakhuluma lowayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ongazange athi achiye. Umnumzana Coulthard wayethe usakhulumisana lezakhamizi ngalolu daba engakathathi lesi sinqumo. Bambalwa ababengamalunga e-TCC asebechiye izikhundla belandela inyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa njalo iningi lilokho elisesikhundleni ephalamende kumakhansili laku-senate. Iningi libuke inyathelo leli elikamnumzana Coulthard yena othi lokhu kakwenzeli ukuthola inzuzo ngoba ivele ingekho. Lokhu kwenzakala abathi basebenza lomnumzana Chamisa abagoqela umnumzana Gift Seziba beqhube umhlangano eManicaland izolo besazisa abantu ukuthi sokubunjwa ibandla elitsha. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungeleza umbusazwe umnumzana Bernard Abhekilizwe Ndlovu oyelwela amalungelo abafundi njalo oyengumgcinihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Ya umbeli akwenza yena angithi kwade kwenza ku-strategy kamgwidi bakina bekusebenzisa ukumnqoba akala kukhula okungamnikeza ukuthi enelise ukusebenza labantu ipolitiki ezombangazwe zifuna ukusebenza abantu behlanganisa amaqala mncane kakhulu ukuthi abe ngontando kayiphishwa i-detector eyenza okwengqondo yayo kuphela sokumkhulela nje sokuphezwa kokwenelisa kwakhe and if kuyaqhubeka kunje nje ekugcineni kambe sokungaba yinhlanhla ngoba abantu labo sebeyakunayebona ukuthi linto ayisebenzi bese bedinga mpela abaphikisayo abapheleleyo abafuna ukusebenza labantu ngezinye indlela uyazilimaza nje yena vele ngiyozilimaza ekugcineni ukuthiwa ngesilungu uzidubule enyaweni it means ukuthi akasheza enelisi ukugijima manje sezidubule onyawo.
Manje lokhu-ke okokuthi athume abantu phambili ukuthi bayekhuluma labantu ukuthi sokuzaba lebandla elitsha ubona kusebenza yini umbe bekukuhle ukuthi kube nguye ozikhulumelayo.
Hayi lapha nje uzenza ohlakaniphileyo ngokubona kwami ukuthi athi yena wothi acashe acheck ukuthi abantu bathini bone ngani iplani yakhe icebo lakhe lokuthi ebesephuma-ke yena maye sezile ukuthi abantu bavuma lokho ukuzenza ohlakaniphileyo kungasebenza kungekele ukusebenza ngoba-ke abantu beZimbabwe inenye ebuhlungu ukuthi bangani nje badakwe nguthamisa bayamthanda abanye abaningi kodwa-ke akuhlali kunjalo abanye bazoqala ukubona.
Siyabona umnumzana Coulthard uthi uzaqhubeka engumeya ngoba waxoxa la umnumzana Chamisa kazange athi ka-resign.
Balembela incwadi ebhalwe ngu-Coulthard uDavid ukhulume ukuhlakanipha okukhulu kakhulu wakhumbuza abantu ukuthi i-politics ayiso about izikhundla waze wafaka le mali ayiholayo ukuthi vele incane ayisike ukuthi uhlalele lokho laphana laba abazosuka ayibabe beveza ukuthi abasebenzela abantu balalela izinto
ukuthi omunye uselusi isikhundla uthathelwe ukuba ngupresident, therefore asilweni silwela yena hayi abantu. Uze wabuza omunye umuntu usixoxa ngelinye ilanga wathi kanti indaba bengakwenzanga khona khana barizana ngoba uJob Sikhali usejele, kwenzelwa isikhundla somuntu. So if becabangisisa kahle kumele bacabangele futhi labantu abakawenze kanje ngoba nje uColter Tashila. Yebo, ekugcineni kubuhlungu okwenziwa ngabantu belokuzana bezana ukufuna ukuthatha yonke indawo, befuna ukubusa zonke indawo. So kungani sokuyiwa ku-one party state eZimbabwe, which is into ebuhlungu kakhulu. Kodwa futhi ma usukukhangelisisa kabanzana uyabona ukuthi yibo abawuqalayo nge-strategy kambigwidi yabo eyavula amanxeba yangena-ke ilokhuzeni imfulu ngenxeba leliyana kwadiliki. So yibo ngezinye indlela ngelinye ilanga ma sokubalwa imbali okuzathiwa baba yisizathu sokuthi kube lalokho esikukho manje. Ngeke besole omunye umuntu, kumele bazisole bona ekugcineni noma nje izinto zezizimbi zezinjalo. Kuthi sokukubi sokunjalo sebedikela abantu bebathiya besa basafuni besenza ukuthi bayoyakha futhi into esebenzela bona nothi esebenzela abantu.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe oyelwela amalungelo abafundi njalo oyengumgcini sihlalo webandla le apha eSouth Africa, ubexoxa ecingweni lwesithandekile emhlanga oweStudio 7 eseHarare. Umthathandaba namuhla wethu lesigwebo sokuba umnumzana Mnyaradzi Anthony Mwetsi Wendira oyegcina amahofisi ezanu PF kumele ahlawule amadola alikhulu kumbe avalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukuchaya kwakhe umtaka mongameli welizwe umnumzana Thongai Mnangagwa ngesikhathi bebanga indawo yokugcina izimota zabo eHarare okwakulomcimbi wokuzikholisisa okuthiwa ngokusomali gigi. Umantshi wedale le Magistrate Court uthe uMwetsi Wendira wadala icala leli ekwazi ayekwenza ngoba wachaya lo mnumzana Wellington Vengesayi oyelinde uMnangagwa. Kubikwa kwaba babili laba bayazana. Igqwetha likaMwetsi Wendira umnumzana Emmanuel Samundombe uthi uvumile amacala awetheswayo njalo kusasa uzabuyela emthethwandaba lapho abhekane lecala lokuthengisa izidakamizwa. Kusenjalo selahle icala eletheswa umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, okuthiwa wayefuna ukugenqula uhulumende weZimbabwe. Wetheswa icala leli ngomnyaka ka-2019. Namuhla silo umfundisi uSeni Sivanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance okwele Melika. Siyakwamukela kuhlelo umfundisi Sivanda.
Ngiyabonga kakhulu njalo mbingelela labalaleli.
Akusitshele ngohambo lwakho lolu mfundisi.
Bengibuye ngenza iresearch ngikhangela ukuthi amabandla angasebenza njani nxa ekhulumisana labo hulumende lapha bakhona njalo kulama conference amane ngiwathendayo angcedisa ukuthi sicabange ukuthi na njengamabandla nxa sihlanganelana lo hulumende kumbe sizama ukuncedisa ukuthi uhulumende asebenze ngcono kumbe abuse ngcono abantu bakhe, kuyini esingakwenza njalo sikhangela ukuthi nxa sikhangela loni iBhayibheli lithini ngalokho.
Siyabonga mfundisi. Sike singene kulokho okwenzakala eZimbabwe. Siyabona ukuthi i-European Union isiyengezelele isikhathi sezijeziso ezafakwa eZimbabwe. Lokho kungabe kwenziwe kuyini ngoba iZimbabwe yona ithi ifuna ukudlelana lamanye amazwe agoqela akuzwekazi le-Europe.
Hayo, ngikwaziyo ukuthi bekule nkulumo eziningi ebezisenziwa lathi amabandla le-civic society ebesikiyo kukhulunyiswana le-European Union labanye abakhangele zemali lezomnotho. Lezo nkulumo niyathemba ukuthi zingaqhubekela phambili zilokhu zisiba khona. Mbona ngani into eqakathekileyo thina ebesigcizelela njengamabandla ludaba lokuthi kuxoxiswane ukuthi nxa kungaba isikhala soneso sokukhulumisana kumele sitshone sibe khona, ngoba ekugcineni imithetho yonke leyi igcina esingathi iaffecta kumbe kuhlukuluzeka umuntu ophansi laphana. Yikho sikhuluma ngokuthi kumele kube lendlela abantu abangaxoxisana ngayo babonisana ukuthi kambe lo banqa kule ngxabano singaphi isikhala lapha abantu abangazwisisana khona ukuze bafumane ngesikhathi esiningi abantu babe effects reaction nqa umuntu ekuxabanise nqa umuntu ecabane lawo yikulwa laye kodwa thina sithi effects reaction ayibe ukuxoxisana ngakho nqa sikhangele konke lokho umbona ngani into eqhakathekile ukuthi indaba yokukhulumisana iqhubekele phambili ukuze kufunwane indlela yokulungisa le ndaba
nqa sikhangela ukuxoxisana lapha mfundisi ngobani okufanele baxoxisane ngoba sibone umongameli omnankagwa elequla labantu abathwa ngabamabandla aphikisayo achiyeneyo abalethe ndawonye kodwa abaningi besithi hayi lokho akugoqela umuntu wonke njalo akukheqinisweni ngobani abangaxoxisana la
mbona ngani indaba eqhakathekile endaweni ezinje kumele ukuxoxisane uhulumende weZimbabwe le European Union that's into eqhakathekile kodwa lawo ama iqosalo kade ngikhuluma ngakho okwaku bilateral kwakuyinkluda ke lathi ke civic society lama church babe sasilisile section yet lapho esikontributa khona kodwa ukugcineni uhulumende weZimbabwe nguye okumele aqoqisane lamane labane uhulumende ngoba nguye ophiweyo lawo mandla ukuthi enze into enjalo
sibona kulokuxoxozela kubandla le Citizens Coalition for Change njalo umnumzana Nelson Chamisa ungani usefuna ukusungula elinye ibandla kungabe kusenzakalani lapha na kwezombusazwe
i problem engathi khona ngobudubo lukhona ukuthi izinto eziningi lesizibone bulenjini uyabungakwazi ukuthi kambe iqiniso kuyini thina i approach yethu njengama chats sifuna ukuhlala phansi sikhulume sizwisise sikhulume lo muntu singakuzwanga ukuthi ebulenjini kukhitshwa lokhu lalokhiyana ngoba isikhathi esiningi uzafumana ukuthi uyabungazwisisa izizathu abantu abayenza amanye ama-decisions ngaphandle usukhulume lapha kodwa mfuna ukuthi thina into esihluphayo thina njengamabandla ngakhuluma nje generally ukuthi sikhangele i-welfare yabantu ukuthi at the end of the day abantu beZimbabwe kumele kusetshenzwe whether i-politics kumbe ngabe kuyini kumele kusetshenzwe esingathina isilungu for common good ukuze kuphumelelise umuntu weZimbabwe so angikwazi isizathu sokuthi yabe uhambe njani I think kuyamele kube lama discussion njalo nyakwazi ukuthi ama bishops ethu labafundisi baphakathi kwe ma process okuxoxisana lo muntu wonke eZimbabwe
siyabonga singakagqibike sizwe imibono yakho ngezomnotho lokunye okubhekane labantu eZimbabwe
into eqhakathekileyo ukuba iZimbabwe kumele ibe included ku-international community i-economy yethu ukuphakama kwayo yebo siyazama ukuthi abantu bezisebenze kodwa kuyamele kube lezi mali eziba khona ukwenzela ukuthi ama-factory indlela zokugebha ngaphansi ukuthi abantu bembe bathola ama-minerals konke lokhu kwenziwe nge-standard esingakwanisa ukuproduce okuningi iZimbabwe ikwanisa ukukhompyutha labantu
siyabonga mfundisi useni besilo mfundisi useni ongumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yena olapha eMelika singa akangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane lilalele kumsakazo we Voice of America sisakaza singapha eMelika siza lipha ngwesinye isikhathi indaba esivela kwamanye amazwe izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuvalelwa amanzi yikhansili zisithi lokhu ngokunye kwezizathu ezibangela ukuba umkhuhlane wohudo memetheke ngamandla esigabeni sewange lapho othwalise nzima khona abantu kubika uNokuthaba Dlamini
Ikhansile le yasungula ngolwezi nyakenye ukuvalela izakhamizi ezingahlawuli ngemfanelo imali yamanzi loba umemetheka umkhuhlane wohudo esabelweni semathebelele North ikakhulu eWange. Umnumzana Gambiza Zivayi omunye wabahlali uthi ingcekeza ebangelwa yokuswelakala kwamanzi ezindlini eziningi yiyo ememethekisa umkhuhlane lo.
Bengavala amanzi ngesikhathi esinje siyakwazi ukuthi silohlupho ezimali, but lawa abathengisa ukuthi i-concern esilayelwe umkhuhlane lokuthi singaswela amanzi siyakwanisa ukuthi simemethe, then njalo indawo lethu leziyethekele ezibuya eziningi. So siyacela ukuthi i-council ibone ukuthi amanzi abantu bonke bayazuza amanzi, amabhawuza okungela amanzi bekhanye bayafaka amabhawuza ngesikhathi.
Amazwi esakhamuzi lesi agcizelelwe njalo ngumgcini sihlalo weVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo othi kufuze i-council ibe lozwelo kuzakhamizi kuvulwe amanzi ngoba kunje izambuzi eziningi kazisebenziseki.
Siyacelisa ukuthi i-council ibe le temporary relief until such a period lay eyomkhuhlane lo memethekileyo udlule. Ungadlula sesikwazi ukuthi ayasela hlupho lunje, siza i-counseling ngabuyela kunormal routines ukuthi bevala ukwenza ukuthi izakhamizi zibe zibhadala isquared. Ngoba uhlupho esingaba lalo ukuthi singayenza umkhuhlane wekhora umemetheke kakhulu salokho abantu nxakwe ukuthi bavalelwa amanzi ngoba babengasakwanisi ukuflasha, babengasakwazi ukuthi bekhesi imgano, babengasakwazi ukuthi kumbe bewatche izigqoko.
Phezu kwembangela yokuvalelwa amanzi, okhokhela inhlanganiso yokuhlanzeka e-Women's Voice unkosikazi Loveness Nyoni uthi okunye njalo okwenza isigaba lesi sihlaselwe ngumkhuhlane wohudo yingcekeza ekhona emakhaya kanye lasegangeni ngesizathu sokuba iningi elihlala emikhukhwini kalilazambuzi.
Loba kuthiwa amanzi kawakho, kudala sasihamba lamakhuba fika ugebhu enza ingcekeza uvale. Ngiyevo ukuthi usuchile ingcikeza leya. Ngiyomuntu omdala. Ngiyabantu vele abagula abalemkhuhlane lo khona vele omhlaba. Ulama disease wangkhona. Kubuya ama green bomber ahlale. Impukane lezana azila jura wona. Ziyangena kuphela. Ikorera ayilama air vents.
Kodwa ephendula kulesi sikhalazo sokuthi amanzi avulwe ezindlini kuhlanzeke, usiba lukhulu waleli dolobho umnumzana Ronnie Dube uqine ngelokuthi abasoze bevule ngesizathu sokuba izakhamizi zikweleda izigidi ezedlula ibhiliyoni yemali yakuleli.
Kunzima kakhulu lathi ukuthi sisebenze nxa abantu bele mali engangale ngoba ama-chemicals amanzi siyathenga izisebenzi ze-council siyabhadala, kungaba lama pipe afileyo ufanele siwa repair. Liyabona izimoto ze council ziyagijima phansi phezulu zilanda amasuwa best, siyabe sisebenzisa yona leyo mali. So kuba nzima ukuthi sithi sivume ukuthi izakhamuzi zingabhadali. Engingakukhuthaza ukuthi olesikweredi esimehlulayo abuye ecouncilini azoyenza i-arrangement yokuthi engabhadala njani.
Uhlupho lokuswelakala kwamanzi okwenzakala edolobheni leli kuyimvama njalo lakwamanye agoqela kobulawayo kanye leHarare. Ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuze umkhuhlane lo owaqala ngenyanga kanhlolanja nyakenye uphele, kufuze abantu bethole amanzi eneleyo njalo ahlanzekileyo. Ngokutsho kohlangothi lwezempila kahle ngolwesihlanu, umkhuhlane wohudo lolu ubusubulele abafika phose amakhulu amahlanu 496 njalo kwaba njalo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,356 begula lomkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Induna ezabeleni zemathebelele North zithi azikhululekanga ukuzezwa uhlelo lokukhulumisana lozulu ngombhuqazo weGugurawund. Zithi uhlelo lolu alukacaci kangako, ngakho-ke kumele zikhokhelwe kahle nguhulumende ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo, hathi ukuba kuyebuzwa abantu abakhahlanyezwa yiGugurawund kuphela umbulali ezihlalele. sizame ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezimbala ngodaba lolu kodwa bezingaphenduli makhalekhukhwini. Umongameli Masomnangagwa uthi kuqathekile ukuba lulungisiswe udaba lolu ngoba abaningi abantu abakhahlanyezwa ngumbhuqazwelo. Yena uphika ukuba waphatheka kumbhuqazi wegugurawundi. Sixoxe ngodaba lolu lundunamathema owekhezi.
Sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba owurivetiwili lokhu ngibona ngani kuseceleni. Njalo izinduna zona bekufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna. Bekufanele zazi fanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into ye-ground le sonke siyakwazi ihlale kakhulu ngaphansi kwetafu kwekhapheli. Okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babengake bavuleke ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababe bevela engxenye abaphathelene lolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu. So abantu babengake bakhululeke ukuthi bakhulume. Ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababekulo umhlubulo. Engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube nezinduna phakathi kwenzela ukuthi izinduna zinike abantu i-confidence ngaleyi subject ukuthi abantu bakhululeke bakhulume konke ngoba abantu induna yabo isikhathi eziningi bayithemba nxa behlala layo ngoba babekwazi ukuthi layo xa ileli ingadlanga njalo kulezimfa phakathi kwesigaba iyalikhona ila.
Ye, lapha siyabona ukuthi sibili ibheju lokhani litshekile sibili. So ke lina libona ngazani liza kuyekela kumbe liza kuqhubekela phambili likwenza?
Asingaze sikwenze kumbe sikwenze ngendlela yokuthi laba abanye abathe kwenziwe kwenziwe. Kodwa akasoze kusinika ama-results afiswa ukuthi lizwe lelatshwe. Ilizwe liyabe lisala ligula, lizabe lisala liqhula, liyabe lisala linobuhlungu. Abantu bayabe befuthelene. Kuyabe kufanana nje lokuthi kasenzanga lutho. Siyabe sizame nje ukwenza isaba.
So manje nxa sesikhangele nduna kumele liqale nini uhlelo lolu njalo selikubeke njani konke khonokho lapho kumele likwenze khona
uhlelo lolu mina ngangibona ngamehlo ami ukubona izinto ngibona ngani kavele kasilo lezinduna ngoba into enkulu nxa kuyukuthi ngezinduna izinduna kufanele ukuthi by today ngabe sezikwazi ukuthi imalini ebekwe phansi ni-facts and figures ukuthi imali engaka imali ezaphiwa yona induna ngokwayo yimalini konke khonokana kuyakufanele ukuthi kube segcekeni ngoba kuyae induna yabe isemsebenzini njalo umsebenzi loku awulula ise-traumatic job ongengikhangelela ukuthi induna kuyake kufanele ukuthi kube sokubekiwe ukuthi kudingakala imihlangano emngaki ngesigaba kumbe nge-village ngoba singakhumbula into le ye-ground yinto eyabantu abasebeluphele kakhulu abanye bafuna ukulandwa one-on-one basis ukuthi labo bayikhupha okungaphakathi kwabo babangasanelisi ukuthi bamuve from one point to the next point. So ngokunjalo kuyadingakala ukuthi kuphiwe isikhathi kumbe ngathi kuya kufanele futhi ukuthi kube ne-mobilization exercise eyokuthi kwazakala ukuthi induna ngelanga elingaka izabe ikhona endaweni engaka izahlala insuku ezingaki kuya khonapho. Ngoba ngangibona ukuthi abantu nxa kuyukuthi i-village eyi-1 normally iyabidlula ku-200-300.
Le yinduna uMathema ekhezi ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseGwanda. Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ikakhulu ngokuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa ofuna ukusungula ibandla elitsha lobunye. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezafakelwa inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries zizijeziso ezimisa ukuthengwa kwezikhali lokunye ngenxa yokuthiwa kwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Umeya wedolobho lakobulawa uMnumzana David Coltart uthi yena akasoze achiye isikhundla sakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Mutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.